Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Live kanjani mthwakazomuhle isikhathi half past six olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 8 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Lanxa ibhajethi ka 2018 ethulwe ngumphathi ntambo wezemali izolo ithakazelelwe ngabanengi, abanye bathi imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle incane kakhulu. Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu basola ukuhlukuluzwa kukaZulu kwezinye indawo ngamabutho. Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo luke lwamiswa kancane eGwanda ngenxa yomkhathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uluhlu olutshengisa indlela uhulumende azasebenzisa ngayo imali yakhe ngomnyaka ozayo luthakazelelwe ngabanengi, bakhona abalusolayo abathi imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle incane kakhulu. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa wazise izolo esethula ibhajethi ka-2018 ukuthi ezempilakahle zizathola imali engena ku 408 million. Ezemfundo ye primary le secondary yizo ezithole imali ephezulu ukwedlula ingatsha zonke. Imali le yi 905 million. Ezinye ingatsha ezithole imali edlula ezempilakahle zigoqela olwendaba zasekhaya, olokuvikelwa kwelizwe kanye lolwezokulima. Incwadi kwezempilakahle njalo eyisiphathamandla se-MDCT eMelika uMnumzana Muzobanzi Ncube uthi ugatsha lwezempilakahle lalo bekumele lwabelwe imali ephezulu ngoba kudingakala imali yokuvuselela izibhedlela.
Sisuka lapha sisiya phambili, okuqakathekileyo yikuthi siboneke ukuthi ibhajethi leyo izalandelwa njengokumiswa kwayo, ukuthi izinto zangkhona zifezwe sivile ukuthi abantu beZimbabwe bathole i-benefit kuyo leyo-ke ibhajethi yakhona. But into eqakathekileyo nje mina lapha engiyibonileyo kubhajethi le, especially lapha ku-health, i-400 million mbona ngani yimali esuke yabancane kakhulu ngoba i-health delivery system yethu eZimbabwe needs a whole lot more than that. Mbona sivili ukuthi imali obekumele ukuthi nga yehlisiwe khona kakhulu imali ye-defense naleyo, ngoba phela i-defense isafunelani imali eningi thina sesile military yethu ku-government. Ngoba phela nxa sile military ku-government ukuthi ukuthi khona i-military yesi run izinto ukuthi ubudlelwane babantu sobukhona asid soze sedinga ukuthi sekulwa lo muntu. And njalo iZimbabwe sikhangela kusemuva asolizwe lilwela manye amazwe especially ama-neighbors ethu. So kamboni ukuthi khona nxa singathi sispende imali engange over 400 million ku-defense sibe sesisithi ngapha ku-health sesitshiya imali eliphosilingane vele. Bemboni ukuthi ngasi ikhwezile le ngapha ku-health sakhipha ku-defense sivili a good 200 million. When we don't need to be spending any more money on i-defense silamasosha iwese rani government.
Njengengcweti kwezempilakahle Ncube, alubana kunguwe umphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle kuyini obuzaqala ngakho ukukulungisa eZimbabwe njengoba sibona ukuthi ezempila kahle kazimanga kuhle?
Mina into eqhakathekileyo kakhulu lapho Nkomo, bembona ukuthi njengoba bengitshile ukuthi khona i-budget ye-healthcare lezempila kahle bekumele ukuthi ngayikhweziwe, uyabo. Lokho bekuzenze ukuthi khona sikwanise ukuthi izibhedlela zibe le mithi, izibhedlela zibe le equipment, uyabona. Into eziqhakathekileyo lezo, and ukuthi abantu bakithi nxa besuka emaphandleni beduvikele bengelazimali bethi besike ezibhedlela kungela mithi, kuthiwe behambe bethenga amambodlela ukuthi ebephiwe imithi, into ezinjalo. Le mtshina yethu futhi esikhona laphana ezibhedlela imtshina esimdala kakhulu, uyabona. Izinto eziningi bezingaseviswa, uyabona. So into eziningi zenezo kumele ukuthi khona siqalise ngazo ukuthi khona sizame ukuthi izibhedlela zethu zibe la infrastructure enaleyo, especially yokuthi khona iphilise abantu izigulane.
Umnumzana Mzobanzi Ncube yingcwethi kwezempilakahle njalo uyisiphathamandla se-MDCT kwele Melika. Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu sebesole ukuhlukuluzwa kwabantu ngamabutho endaweni esitshiyeneyo ezigoqela eHarare, lapho okulowesifazana obikwa echaywe kabuhlungu ngelinye isotsha ngempama. Kule vidiyo ebhodayo enkundleni zokuzilibazisa etshengisa leli butho lihlankala owesifazana lo kabuhlungu, akwaziwa ukuthi bekutheni phakathi kwababili laba. Lanxa kunjalo, olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube uthi uhulumende sokumele asuse amasotsha ezitaladeni.
Lokho kwenzakalayo baba Nkomo into esavela sathi ngisho lasekuqaleni sakukhuluma sobala sakubeka kwaba mgceke ukuthi abantu besibutho abazange baba ngabantu abathrenelwe ukuthi babe ngabantu abakhangelana lomsebenzi lo asebeyiwo asebewenza kathesi. Lokho sesikubona kusenzakala ukuthi sekusiba lodlame abantu bethaywa, into engalunganga kakhulu leyana. Nxa sesibona futhi amasotsha esechaya abantu ngendlela thina ebekade sibajabulele ukuthi hayi sebe silibharethele ilizwe, ilizwe selingelethu, kodwa nxa sesibona izinto esifanele zenzana zenzakala sekusikhiya njalo ukuthi sibe sezingeni elinye eliselisenza ukuthi sihlale njalo sesingabantu asibe sesimeni lesiyana sasikiso ngalezani nsuku.
Khona kungani amabutho la engaviselwa kuma-barracks lapho amele abe khona lapho ahlala khona? Kuyini okwedlula ukukhipha umgabe abasazokwenza?
Kathesi into ebekade siyikhangela ukuthi mhlawumbe kusasekhona ababili abathathu abasadingwa ukuthi mhlawumbe batholakale, kodwa bona into engangayichazela njalo ngelinye ilanga ukuthi bekungabe kuhle ukuthi abakhethe umuntu oqondileyo esipholiseni ukwenzela ukuthi nxa kusasekhona okunye abakudingayo abangasebenzisi butho ngoba asilampi elizweni, abasebenzise amapholisa kube yiwo adinga izigebenga lezi mhlawumbe esingathi yizo abasazidinga lakathesi. Ngoba iqiniso ababutho umsebenzi wawo ngokuthi nxa kulokudlobongela okukhona elizweni, nxa kulokusetshenziswa kwezikhalithize okukhona, yilapho kufanele ukuthi amabutho akhelwe mpela abe khona emphakathini agcwale indawo yonke. Kodwa nxa sikubona sekusenzakala ngale ndlela ukuthi amabutho aqhubekela phambili bengasabuyeli kuma-barracks, sekusuka sesicabanga ukuthi kathi sesizabuswa yini ngomunye umbuso futhi owesibutho okungasethi ngumbuso wabantu. Ngoba nxa sesiba ngumbuso onje akusethi ngumbuso wabantu abawuthakazelelayo, kodwa sekuzaba ngumbuso wokuthi sekuza kukhanya sile sibone njalo abantu sebehlala besethuselwa, abantu sebezahlala njalo behlalela evalweni kusiba ngizizo okukhona. So into esikhalazelayo lapha babunkomo ukuthi bona ababuyele emabarracks lapho bafanele bekhona, ngoba impi ayikho elizweni lakithi. Akula civil war, akula muntu osokwadola kaletela umbhobho. Nxa bekhona abantu ababadingayo abasebenzise intelligence, umongameli akakhethe umuntu ozosebenzelana le intelligence ayisebenzise ngendlela eqondileyo njalo akhethe umuntu azamthemba. Ngoba kodwa nxa lokho besekela amabutho esenza ngendlela enje, lokho sikubona sesenzakala into engalunganga kakhulu leyana.
UZulu ungathi uyayinanzelela yini inkemenkeme sesingene kiyo ngamabutho la?
Abantu baningi babunkomo ngize ngikhulume kule video eyabe khona ibonakala ngabantu. Ividiyo ebekade itshengisela amabutho ethaya umuntu wesimame ngempama. Ubusezibuza ukuthi umuntu lona wesimame bekutheni, mhlawumbe bekungabe yinto epersonal kade isenzakala laphana. Kodwa ngenxa yokuthi bavulelwe baba khona emgwaqweni, yikho sekusenza ukuthi abantu bayayisola kakhulu ukuthi into leyo yokuthi amabutho abe khona emgwaqweni. Abantu basakuthakazelela, bakujabulela ngesikhathi ilizwe likhululeka ku-second phase. Lokhuyana sokubona ukuthi kathesi bakuthathe bakusebenzise in a very wise way. Ngoba nxa sokuzakala kanje sokuzagcina egcineni kusenza ukuthi ilizwe lingasabi nestability esiqondileyo. Ngoba abanye sebezagcina sebeziba lomvukela mbuso bekhangela ukuthi sebehlukuluze kwenela sebegcina sesibona ezinye izinto ezenzakala kwamanye amazwe abana labo DRC ukuthi sagcina sesibona ukuthi sekusiba lezi ndawo abanye sebesilwa lamanye amabutho ngoba kathesi njengoba sisakhuluma siyazi ukuthi laba bakucelele G40 sisabona uJonathan Mobe sakhuluma ezinye izinto ukuthi impilo isaqhubekela phambili kodwa khona ngabe ngenza ukuthi amabutho abuyele emuva into leyo ngeke isaphephetheka kodwa bengathatha amabutho bayafake phambili bazayenza ukuthi amabutho agcine esenza ukuthi abantu bazonde nxa sebezondile abantu sekuzagcina kufuneka ukuthi kube lesivu wola fanele live lakithi.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu. Isandla lokugcina lokubhalisela ukuvota liyaqhubeka endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa eGwanda izolo luke lwamiswa loluhlelo ngoba imitshina esetshenziswayo ibisiphele umlilo ngenxa yokugubuzela komkhathi. Uvusisizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Iningi labatsha kubikwa lilokhu lingabona ukuqakatheka kokuvota njalo liyitheze politika ngezabadala hathi ontanga. Loba nje lolu hlelo lokubhalisa ukuvota kabutsha selusiye emaphethelweni, inani lalabo asebebhalisile lokhu liphansi kakhulu kulalelo belikhangelelwe. UNkosazana Lungile Masuku ngomunye walabo abaphatheke kunhlelo zokufundisa uzulu ngokuqakatheka kokuvota njalo ukuthi iningi labantu asekhokhe labo kaliboni kulo ncedo okuvota.
Ebesithi ukuvota vele ngokwabantu abadala. Bekuthatha nje ukuthi khona i-politics vele ngezabantu abadala. So bebengaluboni kahle uncedo lokuthi barejiste ukuvota. Ngoba ekubhodeni kwami ngikhuluma labantu engahlangana labantu abangaba yi-36 of which iningi lakhona vele lalingani alukunanzeleli kahle ukuthi athi vele kuyini okwenzeka ukuthi bacabange ukuthi ukuvota kungaba lilungelo labo. Ngoba sikhangela i-rate njengalapha eGwanda vele iphansi kakhulu.
Ikomishini ebona ngezokhetho ithi kusiyafika izolo bese kubhalisa abantu abayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 3.7 million edolobheni leGwanda kanye leBedbridge ikakhulu emaphandleni. Lolu hlelo luphazamisekile ngenxa yokugubuzela komumo omkhathi bekufefeza endaweni eziningi okudala ukuthi imitshina ye-BVR esebenzisa amandla elanga ingasebenzi kabu. Lapho sifike elokishini le-Ultra High sithole lo mtshina osebenzisa amandla awebhatri lemota kude phakama umtshina obudonsa amagetsi esitolo eseduzane uke wama ukukhipha amaphetshana aphiwa lapho qeda ukubhalisa. Isimo kubikwa sisibe emaphandleni njalo isikolo sedambe kwele Bellbridge ukubhalisela ukuvota kuye kwamiswa imitshina sichithile kwaze kwanceda abesikolo. Imizamo yoxoxa lomkhulu kukomishini ezekhe ezansemandebeleni umnumzana Rapson Noni yehlule. UNkosazana Juliet Kiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama i-Women Development Association in Zimbabwe i-WODAS uthi okona kwenza ukuthi uzulu engabhalisi ngobuningi ikuthi okwathi esiningi labantu emaphandleni liphatheke emasimini.
Abantu abaningi isikhathi esiningi vela abavotayo ngomama khathesi abantu bebhizi sebelima lezulu liyana umangwanyana wakhona ukhatshana kuthi nga ezikolo nga kuthi kulesikolo kuphinde kube lenye indawo ngaphandle kwesikolo baphungulele abantu imango manje amasenta akhona akhatshana.
Izeki zagqiba lolu hlelo lokubhalisa uzulu ukuvota ibhotabhota mhla zili-10 lasitshiyagalolune kuyonalo inyanga kodwa uzulu uzaqhubekela phambili ebhalise emahofisini awezeki asemadolobheni. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kunjalo nje abasakhulayo abayibo abanengi elizweni sebekhuthazwe ukuthi babhalise ngobunengi. Inkuthazo le ivele kumnumzana Paul Themba Nyathi odume kakhulu kwezombusazwe Kuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yabatsha National Youth Development Trust kobulawayo izolo. U-Anastasia Ndlovu usibhalo ludaba.
Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe iNational Youth Development Trust eAmerican Space kobulawayo, umnumzana Nyathi uthe asikho esinye isisombululo sokuphuma edakeni ngaphandle kokuba abasakhulayo bayebhalisa ukuvota baphinde bavote. Ethi kumele bangene njalo bakhankasele ukuba ngamalunga edale lePhalamende ukuze kube leZimbabwe entsha, hathi ekukhokhelwa ngababulali labehluleki.
Abantu abakhulayo ilizwe leli ngelabo, ithuba lokuguqula izinto lisezandleni zabo, kumele bahambe bayerejista ukuze bavote. Akula sizathu esingenza umuntu ayekele ukuyavota.
Osakhulayo uHilary Moyo laye ugcizelele inkulumo kaNyathi ethi ngoba abasakhulayo balelungelo lokukhetha abangangena kuhulumende ozayo, ngoba bona abasakhulayo bakusilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini.
Abatsha, we own 60% of the population. Ngakho-ke weekend we have the entire right to choose uhulumende esimfunayo thina njengabatsha. Inhlupho eziningi esizinanzelelayo ukuthi akula misebenzi, akula mali engabi khona, i-economy yethu ayivumi. Ngathi ama-policies aqondeneyo afakiweyo kawakho youth friendly.
Unkosazana Kelly Ndlovu uthe abantu abatsha kumele babe lolwazi ukuze kube lelizwe lombuso omutsha.
Siyabe silokhu sikhuluma siza ama-meeting, but nxa umuntu engazwisisi ukuthi vele yena ukhuluma ngani, I think it's pointless. For example, abakhuluma ngakho phakathi ngale, we are talking about rights, sikhuluma ukuthi sifuna ukhipha abantu kuParliament. Singabakhipha bonke labantu esifuna ukubakhipha, ubusungena wena uzayenzana.
Omunye osakhulayo uNhlanhla Moyo okhangelele ukungena kukhetho oluzayo uthe ukhangelele ukuba abasakhulayo kumele bangene kwezombusazwe, njalo uyadana ngoba iCabinet ekhona manje ayilabantu abatsha.
Masikhangela even ilange cabinet leli elifakiweyo, akula bantu abatsha. So sisuka sibe sesiba lokwesaba lokwethuka kakhulu ukuthi manje ngubani oseza sikhulumela thina njengabantu abatsha.
Umqondisi weNational Youth Development Trust umnumzana Liba Menbebe uthe inhlanganiso yabo isiphume lohlelo lwabasakhulayo ukuba bayebhalisa ukuvota.
Nxa unguntanga ulabangani bakho, ulabantu obaziyo abangu-15, udinga ukuthi uthole indlela yokubathatha uhambe labo ku-registration center. Njengenhlanganiso we are providing amakhombi, phakathi kwekhombi kuyabe kulo commissioner of oath, le form i-affidavit ye proof of residence ongayisebenzisa. Nxa ufuna ukuxhumana lathi ungathintana lathi ku 0774208436, khulume lathi sikusize ngokuthi uthole i-transport ikhombi yokuthi uhambe labanye bakho liyebhalisa.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Incwadi kwezombusazwe kanye labalwela amalungelo oluntu bathi ukuvalwa kwama-bank accounts eziphathamandla zeZANU-PF ezibaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kaMnumzana Mgabe, ezithi uMnumzana Jonathan Moyo loMnumzana Sevia Kasukuwere kungaba kuyinto engekho emthethweni. Sixoxe lenye yalezi ncwadi uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ayibona ukuthi kulo mthetho abawusebenzisileyo njalo kulento abayicabangela eqinileyo engenza ukuthi ama-accounts lawa avalwe, ngoba phela ngabe kuthiwa abantu laba balenkinga abayibonayo ngothi Professor Jonathan Moyo lokasikhuwele ngabe kathi sesikwazi ukuthi sebethumele lo mbiko kumapholisa omhlaba wonke jikelele ngohlangothi lwe-Interpol ukuthi bathi hayi laba bantu balamacala athize bayafunakala kweleZimbabwe. Ngendlela yokuthi ngabathonga ukuthi abantu laba kubotshwa ngabakapha umbiko kwi-Interpol kutshengisa ukuthi alikho icala la abletheswa lona elisegcekeni. Ngakho mbonani lokhu ngenye indlela ukuthi mhlawumbe bayesaba ukuthi laba bobabili nxa bele mali bangathola indlela yokuthi baqhubele phambili bephikisana lohulumende kapresident Mnangagwa njengoba bevele bephikisana ngemuvana.
Ukhona nxa kuyindlela yokulwisana lobuhuquluzi, indlela yokulwisana lenkohlakalo njengokutsho kwawo amasotsha, kungani abanye abakuzana uPF bengabotshwa kumbe bengavalelwa ama accounts ngoba angithandi ukuthemba ukuthi ubaba umoyo lo kasukwere lo Chombo yibo bodwa abakuzana uPF kade besenza imsebenzi yenkohlakalo
limqotho ke lelo ahu ngekwenzakala ukuthi phela bonke abantu abalamacala njalo kade behotholuza umnotho kutholakala ukuthi bebengabantu abakuhlangothi lobeluphikisana lehlangothi lukapresident Mnangagwa oluthiwa yilacoste mbonengani lodubo lwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kukholwakale ukuthi kwenziwa emthethweni lokho kwenziwayo.
Isigcino isiphetho ubona kusiba yini kudaba lukamoyo lokasukwere bazaphenduka yini ngokubona kwakho?
Mbona ngani kuzaba sekudeni kakhulu futhi baphendule elizweni kodwa mhlawumbe uPresident Mnangagwa angaphumelela kukhetho luzalo ka-2018 ngibona ukuthi angathi ngivakalelo Thobe sicabanga ukuthi hayi khathesise ngibusa ngendlela yokuthi ngithole impumela ekhethweni awusafanelanga ngincindezele abantu kumbe ngenze ngamandla. Mbona ngemva kwaleso sikhathi ikhwesi leqiniso khona ukuthi bangaphenduka kusuke kungabe lo dubo olukhulu kakhulu kodwa kwenzeka ukuthi bangaphangisa ukuphenduka udubo lube khona kakhulu kubo belokhu beshutshwa ngamasosha. Siyabona ukuthi phela ukwenza kwamasosha kathi sasebenzisa amandla amakhulu njalo abantu abazondayo baphathwa ngendlela enzima kakhulu njengoba sibona indlela ephethwe ngayo uChombo noChipanga etshengisa ukuthi kabathandi lokuthi baphathwe ngendlela esemthethweni. La manga njalo makhulu kakhulu ngendlela okusetshenzwa ngayo labantu abacatshangelwa kumbe akade bephikisana loMnangagwa njengoba sibona ukuthi lasecourt emthethwandaba uhulumende usuka aqambe amangathi nakazi ukuthi owayenguminister we-finance uChombo kwazi ukuthi njalo kawakhona ukuthi wayethethwe ngamasosha ngembana ukuba abotshwe ngamapolisa okukhanya kusegcekeni nje ukuthi ngambanga khangele licale linguwe uChipanga elokuthi uthethise amasosha nje awenzisa amasosha angabe lokubamba naphakathi kwawo icale likhanya ukuthi emthethweni luphuma njani le ndlela akade ngitshwe ngayo ukuthi abe ngaphandle indaba yakhe ilokhu isakhangelwa emthethwandaba itshengisa ukuthi ibingelangqondo ukuthi kuthiwe yena njengekhomputheni ukuthi kuthiwe yena angaphuma uzofanisana labantu ababefuna ukunika ama-witness kukanti-ke uhulumende akala ama-witness ngakho kusegcekeni ukuthi abantu akade bephikisana lopresident Mnangagwa ngabalathuba lokuthi bathole esingakuthi i-justice bathole ukufakwa emthethwandaba ngendlela eqondileyo njalo esemthethweni.
Udokotela Nkululeko Sifanda yingcwethi kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezininzi ezihlala kweBritane zithi lonyaka zizadlalela ikhefu leKhisimusi ekhaya lesihlobo labangane ngoba umumo wezombusazwe usunganeno kulandela ukugenqulwa kukamgabelo hulumende wakhe embusweni. Kubika uEzra Chisaspanda.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe esezile minyaka zidlela ikhefu lekhisimusi khona apha eBrithani zingayike ekhaya ngoba zisithi umumo wembusazwe awuzivumeli. Kodwa ukugenqulwa kukamgabe kulethe inguquko enkulu kwabaningi. Nanko besithi sebebhenisa amabombo ekhaya ukuyabambana lemdeni yabo ngekhisimusi. Umnumzana Mluleki Moyo osehlale iminyaka elithumi lanhlanu eBrithani engaye eZimbabwe uthi lo nyaka uyakhona.
Phatheka kuhle kakhulu ngalokho kwenzakele ekhaya ukuthi sizimongamele omutsha. Sama kulungiselela ukuyafika ekhaya ekhefu leKhisimusi siye kholisa labanye sibone ukuthi umuma unjani. Siza kuba-ke la mathuba okumbona umongameli omutsha lo mphathintambo obona ngezaphandle kwelizwe sisu ukuthi kukhona yini esingasekela ngakho lathi esiphandle kwelizwe ukuze sincedisane ilizwe leli liye phambili. Kodwa-ke kuyasijabulisa kakhulu osokwenzakele.
Omunye njalo osebhekisa amabombo ekhaya ngumnumzana Ntando Kwebu.
Hayi mina sengisecanga ukubuyela ekhaya sivile. Hayi, I'm very excited ngama-developments asekhaya ngale. Hayi, lapho umuntu angakaphumula ukuhlala emgandweni lapha. So ngifuna ukuthi ngabe before Christmas ngiyedlala i-Christmas khona ngale. Mbone sivile ukuthi kulokhe kuyilo kuyalo kwakudala sivile. Hayi, but hayi ngethemba ukuthi kuzaba right.
Kodwa-ke bakhona abathi lokho bengaye eZimbabwe ngoba besizwa kule mbiko yethu amabutho ahlukuluza uzulu ezitaladeni. Omunye wabo nkosazana Zimazile Nkomo yena othi ube ngohambayo ekhaya kodwa setshintshe ingqondo yakhe.
Ayaya ekhaya mina siyangiyi kuthiwa amasosha ayaharasa abantu thina masifunga ekhaya sifunga uhamba ekhaya siyephumula uyabona sitshawe moya siyebunandini and stuff manje kuthiwa uyakusuharaswa ubuzwa lezithupha hayi this time hayi akuhlale siza kubona ma kungalunga not now
ekhisimusi isikhathi sokuhlangana ndawonye kwezimulilo abangane kunathwa kugiywa kutshatshulwa abanye bathi hidinidi full time okwatho umvoka matabile ngimele istudio 7 engilani ngingu-Ezra Chisa Sibanda.
Kanjani sitobo esithandekayo ePlumtree koBulawayo eWange Vinga Mutare eNkabazwe koBulawayo Bedbridge Gwanda le ngaba livuka njani hlobo zama sivukeni siyesebenza. Sigqibe uhlelo ngengongencwadi elisibhalela zona kuFacebook mphethe kaMqondisi Masayile Ndlovu uthi yena Mqondisi Thothonga Ndlovu ngibingelela unkosikazi wami usinqobile lengane zami Prosper noZipho Lothabiso basekhaya eGwanda esigabeni semapate ngithi abalime ngizoza ngibuye mina ngilana eCenturion eSouth Africa. Obeda Dube Xolisani yena uthi siyavuka bafethu futhi siyabonga ngokusethulela izindaba ngolimi lwethu uyancomeka umsebenzi wenu siyabonga lati Xolisani.
Come on up.
Chinta temoroti senyaka bari osekansiya ungangishiye isoko sendaba sengoma sithi themba lami sabela ke kamnandi egciba uhlelo lwethu ukusiphetha ezamanje sikhangele bezihamba phambili lanxa ibhajethi ka-2018 ethulwe izolo ithakazelelwa ngabaningi abanye bayayisola besithi ezempilakahle ziphiwe imali ephansi. Asihlanganeni njalo ngehola lika-2 o'clock ngo-2:30 sihlobo zami oluvalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo litshone kuhle.